izolo uhulumende uvuke esethula umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuthiwe umphakathi engilankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali, abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo anayo, eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America njenge-South Africa la zonke i-forex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nxa lokhu beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi-forex, yebo ye baqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjuste khona lapho khona lapho, ngoba kunye wathothi bawudinga imali yakwamanye amazwe la ma-rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basakhiya yikho bethengisa nge-forex. Ye kunzima impilo, into ziwomele wonke umuntu, kodwa mna bengisithi ngase uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa, kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa le ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi, noma kuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwele amarandi amabhondi.
Osakhulayo wakoBulawayo uBakizanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe koBulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenzisa kwedola lamanye amakarensi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo. Ngingathi mina uhulumende uphongukuba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho-ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. I-Venezuela bavala mama, but abasafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesi abantu be-Venezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho kule use. So thina uchayiloze indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele, yiyo ibesi, yiyo imali, yiyo into okuthiwa yimali. Hayi khona amaphephethu lapo, amaphephethu sawasana angekwatwala izangalitwala fika ikutwana litshintshe fike South Africa litshintshe fike mzamiko litshintshe la awethi sizawatshintsha na sizomfuna kuye mtswana nini uzafika ntshintshele mtswana mangasela izo ufuna kuye South Africa uzafika ntshintshele imithi ayikho siyayithenga ngani i-South Africa. Simele uhambe ule mali etshintshekayo kukarensi amanye amazwe, hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemathobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shiwa njengobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa amaprayisi wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shiwa? Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini, imithi asisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonelela khonapha, sekumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa uMnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
I-bond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitolokisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda i-bond note lilitolokisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itolokisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sizoba khona njani kungela sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalaso sinto ngaphandle kwemali yasemelika, ngoba yathi senza kwathiwa izonamathela imali yasemelika, izobhaxisa imali yasemelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini i-RTGS, njalo kusukela izolo akunamuntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.